Kukandive nathi besithumele abantu eKenya bethawuzeva ama-election konani. Kuningi esikubonileyo esikufundileyo, kuningi esikubonileyo esingase besikusebenzise. Okwenzakale eKenya singathi lithi kusinika i-lesson on how to do this thing better. Thina njengabantu abahambela emuva, sesiyifundile not just from iKenya, sifunde okwenzakala eTanzania okuhle, sifunde okwenzakala eUganda okuhle, okwenzakala eZambia okuhle, okwenzakala eCameroon okuhle. Sistadishile wonke la amazwe, sathola okuningi esikufundileyo esikusebenzisa thina ngapha kwizekho ukwenzela ukuthi ethu indlela ibe right. Into eyiyo eKenya ephamanzekayo ukuthi abantu abalandelanga umthetho welizwe njengeZ thina ithina sizarejista abantu, sivotise abantu, si-announce ama-results, silandela i-constitution yelizwe. Okungafunekiyo ukuthi nxa ungunompembe njengathi thina amakhomishina ube usutshaya impembe udlala ngaphandle kwama-rules of the game, ufeze walandele njengoba ebhale phansi. Because sithi thina we have learnt and heard what happened in Kenya. We are far ahead in terms of preparation because we are not going to, we will be following the law a bit later.
Abanye bengathanda ukubuza ukuthi nxa kuyikuthi kuyasetshenziswa yona leyi imitshina yama-biometrics ukuthi kube loluhlu lwabantu abalelungelo lokuvota, khona ukuvota kuzavotwa njani? Bazabhala uxa wabo emaphepheni njengensukwini na?
Ye, i-biometrics ngeyokurejista kuphela abantu ukwenzela ukuthi i-voters roll ibe lama-fingerprint omuntu, i-voters roll ibe le-face yomuntu, ukwenzela ukuthi kungabi lo muntu obhalisa kabili. Siyazi sonke ukuthi akula muntu umhlaba jikelele onefingerprint efana leyomunye. Ngalokho-ke singarejista sesizakhangelisisa ngomtshina yethu sibone ukuthi nxa ekhona obhalise kabili yakhe kumkhafule kumjikele phandle, ozawona ebhalise kabili vele ngumuntu uyagwetshwa ukuthi vele angasavoti futhi esiyaphambili. Yikho esikwenza okwe-biometric ukurejista. Kodwa ngelanga le-election sizawukhangela-ke sisebenzisa i-biometric ukuthi urejistile yini endaweni lapho orejiste khona, esinye sikuvotisa ngendlela evele yiyo ekade senziwa iminyaka leminyaka ekuthi siyakunika i-ballot paper, ufake uxa wakho, umjikele phakathi kwebhokisi bese sivala sibili, sivala ngo-1, 2, 3 enwali hathi ngemtshina. So kulo mahluko phakathi kwe-registration eyenzakalayo leyi lokuvota, yi-biometric voter registration hathi i-electronic voting, akuvota ngemtshina, kuvota ngama-poll point.
Kodwa kwiminyaka elandelayo sizabona na kuvotwa ngemitshina njengoba kuyaba kusetshenziswe yona le i-biometric registration?
Athina esikwenzileyo kwathi ezinjengekhomishini sikhangela ukhetho oluzayo lolo yikuthi sibone ukuthi silungise into yakuqala eqakathekileyo i-voters roll njengenza imitshina. Kodwa asingeke phela igandi sithi njengelizwe sizakuma khonapho i-technology yona ivele isiya phambili. Ngokuya ngokuya kwesikhathi sizabe lokhu si-improva, sithatha lokho okutsha lokunye okukhona. Kodwa okwakhathesi sikhangele into eyodwa kuphela, i-registration process ye-biometric. I-voting iyabe i-manual. Okweminyaka le ezayo asazi amanye amakhomishini azabuya ngemva kwethu ukuthi azacabanga ukuthi athathe ahambise kuleli banga.